Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 Mbimbitho 2023. Igama lami ngukeyino kumede Saidi endaveni zethu namhla.
Also looking at that in order to support the institutions that will make the elections successful. We do not support politicians, we do not support parties. We support institutions and processes.
Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi leAfrica umnumzana Robert Scott uthi ilizwe lakhe lizasekela umsebenzi wokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka eZimbabwe.
I will elaborate on this issue in detail in Russia at the INAPROM forum.
Isiphathamandla saseRussia umnumzana Vyacheslav Yaren uthembise leZimbabwe ukuthi impi yelizwe lakhe leUkraine kayisoze iphazamise ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe. Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa ukulondolozwa kwenyamazana zendle, iWorld Wildlife Day namhla, amazwe angeningizimu yeAfrica akhala ngokuqonga kwenani lenyamazana zendle esezihlasela abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamazwe aweAfrica umnumzana Robert Scott uthi ilizwe lakhe lizasekela ukuqhutshwa kokhetho lwalonyaka eZimbabwe. USkot osekuthekeleleni elizweni leli uthe sokulusekelo lolusekelo luzagoqela oluzaphiwa intatheli izindaba lenhlanganiso ezizimeleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, uScott uthe kuningi okudingakalayo ukuze ilizwe libuyele kusimo sokuhlonitshwa ngamazwe omhlaba.
Also looking at that in order to support the institutions that will make the elections successful. We do not
sisekela inhlangothi zokuba kube lokhetho olukhululekileyo. Asisekeli amabandla, sisekela inhlangothi zikahulumende uze ukhetho olukhululeke.
Uqhubeke ethi eZimbabwe kumele lincedisane leMelika lamazwe onke ukuze lenelise ukubhadala izikwelede zalo, lithole amathuba okukweleda enye imali yokuthuthukisa ilizwe.
Yes, which will be fundamental and important for the economy of this country to re-engage to reopen.
Uqathekile ukuba sikhulumele abaningi elizweni leli.
Uphinde waxwayisa uhulumende ngomthetho we-Private Voluntary Organization, PVO Bill, esithi uyaphazamisa isimo selizwe njalo kungafakela amanye amazwe agoqela elakhe imigoqo yokuncedisa inhlangothi ezijeneyo zempilo ezingelani lezombusazwe, okusekelwe ngumnumzana Ostalo Siziba webandla le-CCC.
Ivela ke ngendaba yokungazwanani okwenzakala phakathi ke kwezizukulwane zeZimbabwe ke lohulumende, ngenxa yobana uhulumende ke wehluleka ukubamba ke abantu beZimbabwe ngendlela ke esemthethweni, okuyenza ukubana ke abaningi ke bebe isolated internationally. Le ndaba ke ye-corruption, indaba okufanele ilungiswe, ungakhangela ekugcineni kwakhe konke, is a domestic issue rather than international issue. Kufanele silungisise ke udaba lethu lobudlelwane bethina njengeZimbabwe, silungise indlela ke uhulumende asebenza ngayo ke i-accountability.
Kodwa ilunga le-Central Committee yeZANU-PF umnumzana Munathe Mdusa uthi okuphazamisa intuthuko yeZimbabwe izijeziso eyazethiswayo ngamazwe angentshonalanga.
Amalungelo abantu ahlanganisela ilungelo lokuvota esikhona khonapha, akuhlanganisela ilungelo lokukhuluma into yonke ongayifisa. Yikho nje sisilabo bakhuluma ngokuthi emhlabeni kumbeni elizweni kulokuhlukumezeka okukhona, sithi ngabantu abakholisa nje amalungelo lokukhuluma izifiso zabo lento abazicabangayo. Kodwa siyakwazi ukuthi thina siya ku-election yikho-ke abantu bengakhuluma okuningi-ningi okungatholi utho okuyile, kodwa i-ZANU-P F government siyakwazi ukuthi yona umsebenzi elawo kathesa isuke ukuthi bephendulana labantu abakhuluma into ezishiyetshiyeneyo ezinjengalezo.
Lo mthetho we-PVO usumelele nje ukuthi usayine ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqale ukusebenza kungakhathakeliki ukuthi usolwa ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela elemelika. USkhothi namhlanje ukhangelelwe ukuhlangana labamabandla aphikisayo ngemva kokukhulumisana lentatheli zindaba uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Uphinde wathi kulabantu abaningi abavela emelika abaza kuqhubeka besiza kwele Zimbabwe ukuze khangelisisa ukuhlonishwa kwamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare.
Intambo esigaba se-Svetlovsk kwele Russia umnumzana Yachislav Yaren oyethekelele eZimbabwe uthembisele lilizwe ukuthi akusoze kube lokuphazamiseka kokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili ngenxa yokuqhubeka kwempilo le-Ukraine. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni wequla le-Russia leziphathamandla zengatsha ezishiyeneyo zikahulumende owenzelwe eHarare sekugqitshwa uhambo lokwethekelela eZimbabwe. Umnumzana Yarin uveze ukuba isigaba avela kuso yiso esikhokhelayo kwezomnotho weRussia, ngakho-ke bakubone kuqakathekile ukuza sungula amabhizimusi eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi baphakathi kwempi le-Ukraine.
I will elaborate on this issue in detail in Russia at the INAPROM forum, where we will share with you our vision as to how we could develop our trade and logistic chains, and we would also appreciate your vision, and INAPROM will give great opportunity for us to benefit from it.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi osekuphazanyiswe yimpi phakathi kweRussia leUkraine.
Kusobala ukuthi siyingxenye yomhlaba, kunjalo ke angaza ke siphunyuke kulokhu okwenzakala eUkraine leRussia. Kungakaze kube lempi bekulula ke ukuthi sibe lobudlelwane obusegcikeni lamazwe amabili, besingena emkambo nje kalula si-order esikufunayo, kungaba kuse-Russia, kungaba kuse-Ukraine, but ngobudlongodlongo obukhona.
Umoyo uthi isithembiso sabe-Russia kasisoze sanceda iZimbabwe kangako ngoba sekuzaba nzima ukuthenga impahla emikambo yamazwe omhlaba.
Okwenzakalayo ukuthi kuza ngena ke singathi ama-third parties abaza kwenza njalo ke kube lama-premiums afakwayo kuma-prizes ezinto esizifunayo. So ama-products kungaba ngamafutha kumbe okugejwayo kumbe okulinywayo okuthize nje okuphuma kula ama-countries amabili. So kuza kwenzakala ukuthi ama-third parties kube yibo abakwanisa ukukhipha inxenye kanzima bese befaka ke singathi ngesilunga ama-premiums ngendlela ababekhipha ngayo.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF ongenela umhlangano u-Ambassador Christopher Mchangwa uthi akaboni impile iphazamisa ubudlelwano be-Russia leZimbabwe.
You are again facing a war, but you are always the great people, and you are very confident that the Russian Federation who come out of this war much stronger and more united and much more ready to participate in global affairs.
AbeRussia babikwa imisebenzi yabo lohulumende wakuleli ingacacanga njengoba kuyimfihlo phakathi kwabohulumende bamazwe omabili. Ngomnyaka ka-2019, umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kungena embusweni wethekelela umongameli Vladimir Putin weleRussia ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano bokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokuxabana lawe ngentshonalanga agoqela elemelika, amazwe akumanyano we-European Union, elebhilithani lamanye wona ethesa amanye amalunga ezanupf akuhulumende izijeziso zomnotho ezilokhu ziqheliswa minyaka yonke. Lokhu kwazalwa yikuvuselelwa kwenkampani kahulumende wakwele Russia kuleli ye-Alrosa ephatheke kumisebenzi yokwemba amadayimani. Inkampani ye-Alrosa le yayike yangena kuleli ukuqhuba umsebenzi wokudinga lawo madayimani ngomnyaka ka-2013 kodwa yasimisa imisebenzi yayo ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba uhulumende eguqule imithetho elawula ezokwenjiwa kwamadayimani ngaleso sikhathi. Nyakenye abe-Russia bamise umsebenzi abekade befuna ukuqhuba kuleli wokwemba amatshe aligugu e-platinum okwakumele usungulwe e-Darondel njalo wawuzongenisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika $3 billion. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ube abantu abayisichiyangalonye 9 engozini yokuchayana kwemota yohlobo lwe-Toyota Wish le-Rolly yohlobo lwe-Nissan UD emgwaqweni osuka eMashingo usiya eMbalabala ntambama izolo. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba zihanjiswe esibhedlela seFilabusi District Hospital. Namhla khona kufe ababili engozini enzakalele emgwaqweni osuka eHarare usiya eMdare phakathi kwemoto yehlobo lwe-Toyota Wish le-Rolly. Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa ukulondolozwa kwenyamazana zendle i-World Wildlife Day namhla, amazwe angeningizimu ye-Afrika akhala ngokuqonga kwenani lenyamazana zendle. Lokhu kubikwa sokudala udubo lokuminyana kwabantu lalezi nyamazana. Abanye abantu balahlekelwe yimpilo kanye lokukhubazeka ngemva kokuhlaselwa zinyamazana ezigoqela impisi, ingwe, ingwenya lendlovu. Ngomnyaka ka-2022 kufe abantu abafika phose abangamachuma isikhombisa 69 kwalimala njalo abanengi. Sixoxe lomphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi ezemvelo lamanzi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngalolu daba.
Indlovu kithi ziningi kakhulu ukwedlula ukwenelisa kwethu ukuzigcina, kumbuka ukwedlula i-capacity yethu. Thina sikhangelele ukuthi ma kuthiwa indlovu zethu inani lazo li-right, sabe sikhangela indlovu eziku-45,000. Khathesi sibona ngani sesedlula abo-92,000 ngenani lendlovu, okutshengisa ukuthi lapho ezikhona sokungenzeka ukuthi sezidala umonakalo omningi kuzabelo zethu.
Sibona kuleminyaka emibili emithathu edluleyo abantu belahlekelwa zimpilo njalo abanye bekhubazeka kubangelwa zinyamazana zendle. Kuyini elingakwenza ukubana lokhu kungaqhubekeli phambili njalo kulosizo na eliluphayo labo abalimalayo?
Sokwenze njalo kwakhuphuka sikuthi i-human wildlife conflict, ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu ezabelweni, ngoba abantu inani labantu liyanda, inyamazana inani liyanda, umhlaba kuloku njalo. Singananzelela umnyaka ophelileyo ubuhlungu kakhulu, phose ngathi sibe le number engaphezulu lokweminyaka yonke abantu ababulewe zinyamazana. Sibe kuwo 69 abantu ababulewe zinyamazana, inani elisingakaze silifike, kutshengisa ukuthi uhlupho lolu loku lusiya phezulu. Ngobuningi babantu babulawa ngama-crocodile kumhlubulo we-Caribe nga. Okusobala ukuthi nabantu abazama ukuthi baziphilise ngokuthiya, abadinga ukuthi sigxile kakhulu ekufundisaneni. Silokubona abanye kakhulu besithi bona bayulo umhlobo, umhlobo lo kawulunywa yingwenya, bengena emanzini besima amanzi thawe ekhalweni bethiya bekhona phandle. So okunye kuyindlela yokuphila iculture yonaleyana esidinga ukuthi siyincedisane abantu bazwisise ingozi ekhona nxa besenza khona lokho.
Kule nhlelo yini ezogatsha lwenu elingaphathisa ngazo njengoba abantu laba bephila ngokuthiya?
Sizabe sisebenza labo ukuthi lapho abakhona sibe sisenza ama-fishing ponds ukwenzela ukuthi bengayidinga ama-inhlanzi emanzini ayingozi bedinge khona lapho abayabe bekhona. Lokho sesikuqalisile ukuthi sikwenze. Sinanzelele njalo ukuthi ngenxa yomthetho wesizwe othi imvelo yonke, ethi abanikazi bemvelo yonke yelizwe leZimbabwe nguZulu wonke weZimbabwe. Okusho ukuthi mina lawe ongumZimbabweni sonke singabanikazi bendlovulezi, singabanikazi bezilwane lezi. Yikho kusiba nzima lanxa umuntu eselimela ukuthi uzamangalela bani kuyinto eqondane lawo. AbeZimphathi siwanike nje umlando wokuthi beselusele inotho engiyeyo. Kodwa sesibona ukufanele singukhulumende ukuthi lanxa kunjalo ake sibe nilesikhwama sokuncedisa abantu. Kakhulu abantu abayabe belimele, abantu abayabe bekhubazeke kakhulu, kumbe sincedise izimuli zalabo abayabe bethe basitshiya bebulawa zinyamazana. So lokho sikwenzile, khangelele nje ukuthi loba yinini siyabe siyilontsha siyithithi na i-Human Wildlife Conflict Relief Fund. Saphiwa imvumo ngumongameli mhlaka 2 November odlulileyo. Sikhangelele ukuthi ekupheleni kukamatshi sibe siyilontshile. Sibona izasincedisa kakhulu ekuthini siphathise abantu bakithi ma bephakathi kobunzima.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi ezemvelo lamanzi esixoxelaye eseHarare. Sibuye saxoxa lomnumzana Everson Ndlovu, umcwaningi ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Siyananzelela ukunanza usuku lolu kuyinto enhle, kodwa maybe ngikhuluma from abacebuli abacebula noma it's a research kind of thing. Kukhona esikunanzelelayo okokuthi uhulumende kuhle akuthi take into account nxa beziwa ama-policies abo kusiya ngendlela okukhangela i-human wildlife conflict. Isigaba eziningi lapha esihamba khona siyenza lohulumende sisiza lamalungu azimele wodwa nenhlanganiso ngathi i-universities. Kukhona esikuzwayo abantu abaningi le-reason issue ukuthi i-issue ebaphatha kabi kakhulu i-human wildlife conflict. Maybe umzekelo esingakunika wona ukuthi masikhangela for example ngendlenebugera kule conservation enkulu ese-South Bugera. Into ekhona ukuthi iwaya ezikhona ezazivimbele inyamazana lezi seziya zilimala ezifiwa, akusazamekanga kuhle and therefore inyamazana ziyaphuma zingene ebantwini ziyelimaza abantu sekuzifuyo ezinye ngezidla futhi izilimo zabantu. Kuyatholakala ezigabeni eziningi iwange Binga district konke kuyatholakala futhi kuthindawo eziningi lapha kule what we call kumakhansi ngalezidini ama-campfire operatives ne-facilities okutho ukuthi inyamazana ziyahlupha abantu kanjalo emafinini kuzifuyo nokubulala abantu. Siyakubona
kukhona yini elikwenzayo lisebenzelana lohulumende ukulungisisa lawo amawaya asakhithikayo?
Yes, kukhona okwenziwayo thina singabaqebisi kuphela at the moment. Singabaqebisi sibuyesicubungule kakhulukazi which hope ukuthi uhulumende ezayithatha-ke ikona uhulumende, but uhulumende kusuka ezabelweni because the first point of call uhulumende bezabele esithi ngama-local authorities lapho kule nyamazana khona. Singananzela phela inyamazana zenezo ama-local authorities ayasebenzisa, right? Abantu babuya kuovumela bayakushintsha imali izimali zakhona zilezo ngayize phela ezakha mangithi ezipula ama-sense ananawo asesebenzini. Okunye futhi lapho bengibona sesikhathini sasaba kakhulu endleleni zenyamazana. Inyamazana ayikhoshi izila yayo vela yilibali lakancane lapho esihamba khona zisuka lapho ezisuka khona ziyadinga amanzi, ziyadinga ukudla, whether it's the drought situation, whether ngama-floods, whether you know phakathi kwesikhathi izindlela yazo ziyikhoshi. So kakho ukuthi endleleni zenyamazana futhi khonapho abantu bahamba bazihlalile kube ngithi bayahlalisa abantu kanengeneni bengananzeleli ukuthi sebehlalise abantu ngaphi endleleni zenyamazana. Kuthi ngalezo ndlela uhulumende wezabelo kakhulukazi nga uyazi-identifya azilephe out ukuthi lapha akufanelanga kuhlalise abantu kwenzela ukuthi osebhuku aba
abakhona abazi ukuthi bahlalisane nenyamazana. The idea is coexistence. Sesikhathi sangenela amadlela ezinyamazana, therefore sekukuhle ukuthi sihlalisane nenyamazana ngoba ziyasiza, ziqakathekile manje. So singabaloko sinciphisa lapho esihlala khona, so ziyalwa lapho.
Umnumzana Everson Ndlovu ngumcwaningi ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, esixoxelayo ekoBulawayo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngemva kokuhlangana labanye bakhe abekwele India, Japan lele-Australia, unobhala obona ngobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namhla uthe le Russia kumele angalivunyelwe ukuphatha impi lingajeziswa. Amalunga la eqembu le Quad Group ahlangane emaceleni nomhlangano we G20 edolobheni le New Delhi eIndia. Ele Melika namhla likhangelelwe ukumemezela iphasela entsha yosizo lwezikhali kwele Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amane $400 million. Lokhu kuvezwe ngumnumzana John Kirby, isikhulumeli se-White House esibona ngezokuphepha. Ele Melika seliphathise ele Ukraine ngosizo olwedlula amabhiliyoni angamashumi amabili lambili, $32 billion. Iqembu lamagqwetha awezwekazi le-Afrika abizela ukukhululwa komlweli wamalungelo oluntu odabuka e-South Sudan, ocatshangelwa ukubana wathunjwa ngamabutho ezokuphepha esemzini wakhe eNairobi, esigodlweni sele-Kenya. Umdeni kaMorris Mabio ucabangela ukubana sowabuyiselwa eSudan ngenkani, lapho azakala khona engochothoza ukuhlukunyezwa kweziphathamandla kanye lenkohlakalo yalelo. Uhulumende weleKenya leleSudan bayala ukubana umbiko wokunyamalala kukamnumzana Morris bayala ukupha umbiko wokunyamalala kukamnumzana Morris osokusengeza ukwesabela ukuphepha kwakhe. Bayakhala abalimi abalima izithelo ezigoqela amagakha, amagranadela lokunye okuthengiswa ngemali ephezulu kuzwekazi le-Europe abathi abathengayo bethuswa ngezombangazwe eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Bathi abanye babo sebehluza amanamnede ngezilimo lezi ngenxa yokuncipha kwemkambo edalwa ukuxokozela eZimbabwe. Umnumzana Anglestone Sibanda ongomunye wabalimi abalima izithelo lezi uthi kunzima okwamanje ukuthengisela kwele Germany lamanye amazwe.
Sikubhizinisi elithuthukisa ezokulima, ikakhulu ukulima izilimo ezingajwayelekanga kanti njalo eziligugu okuthiwa ngama-high value crops. Izilimo ezigoqela i-passion fruit, abanye abathi li-granadilla, izilimo ezigoqela ikiwano melon esikujwayele ngesindebele ukuthi sithi ngamagaki, izilimo ezinjenge-dragon fruit aba asijayele ukuthi thina ikudla kwenyoka sikhula. Sokutholakaleke kuchwayisiso ukuthi lezi zilimo zimumethe ama-nutrients lama-vitamin okwakha umzimba kakhulu. So ke lezi zilimo ke ziyadula okumangalisayo emazweni angasentshonalanga kubo Melika. Igaga elilodwa umuntu uyanelisa ukulithenga ngabo $5 to $7 elilodwa kubo Britain ngale la kubo Germany. So izizilimo esizithuthukisayo ukuthi abantu ngapha ekhaya bazilime bese sizithatha sizihambise kulawo mazwe siye zithengisa emkambo yakhona sithole imali. Sinanzele ukuthi abantu eZimbabwe lapha singenza imali eningi ngokulima, njengalokhu baba umqabu kunyongolo wathi masifuna imali siphendulele ibala elithi mali.
Baba Sibanda, singathi kuyini elibhekane lakho ongani kuyalihlupha khona manje?
Ikuntengantenga komumo esingathi thina i-unpredictable environment ngesilungu, ukuthi njengoba kuzayiwa kukhetho abantu babe benganabala siqiniseko sokuthi izinto zizahamba njani. Khonokho kusuka bese kusenza le mkambo laye inxakade kuzaba la abantu abathengi kade bezilumisele ukuthenga, bagcine sebesithi hayi manini sizawubona ngemva kokhetho. Kanti labatshala izimali labo sababopha izikhwama zabo bathi bona siza kubona ngemva kokhetho. So into enzima kakhulu akulanto esingayenza ngakho, but esikwenzayo thina ke ukuthi bese sithi thina nxa singabona ngani izilimo zethu kazihambi, sesizenzela thina lapha sithathe i passion fruit yethu sipuntshuze sizenzele thina amanamnete akhumzimba sizithengisele khonapha ekhaya, sithengiselane thina sodwa ngenxa yokuthi umumo wezombusazi uyantengantenga. Kodwa sithemba ukuthi ngemva kokhetho kuzadlula lokhu, siqhubeke sisebenza ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Anglestone Sibanda ulima izithelo ezithiyeneyo, bexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays, lo mculi odumo kamaskandi uAbsalom Moyo ohamba ngegama lakhe lokucula elithi umkhuthazi wabenza kahle, yena udabuka kwesiphepha etsholotsho kodwa kulezi nsuku seSouth Africa ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7.
Umculo kaMaskandi uthakazelelwa kakhulu eMzansi, yikho nje umthukaza wabenza kahle epheka wona ezama ukukhulisa igama lakhe. Siyakwamukela kuhlelo Moyo, obingelela abalaleli, usitshele ngembali yakho.
Obingelelayo Absalom wakomoyo odabuka eTsholotsho kwesiphepha endaweni yaseJakalazi, induna engiphethe nguMathuphula. Okusho ukuthi isikolo engifunde kuso, ngifunde isikolo eJakalazi primary, ngase ngifunda kwesiphepha esecondary.
Awumamelela mntanami, umbona mhlupheka kanjena ezweni.
Igama lakho lezomculo waliphiwa ngubani, njalo usiphatheleni kwezomculo?
Umuntu wenziwa umfokangwane enkandle makhendle KwaZulu Natali, kuyena insizwa yangiqambayo ligama elithi umkhuthazi wabenza kahle. Okusho ukuthi ukucula ngiqale ngo-2019 wasiya nge-single track ethi yona Ngingangezwe. Kwase ukuthi 2020 ngadedele i-albhamu ebeneyingoma eziwu-14 ebinesihloko esithi Siqhathiwe Jidi. Ngase ngisebenza le jonge elihle umfokazulu kwanongoma ebukhosini, ngaphinde ngasebenza le meya kaZulu.
Wena-ke mfana kaMoyo, kungani wakhetha umculo kaMaskandi, njalo usebenza lobani kuleli dlaladi lakho elitsha?
Umculo kaMaskandi kuyinto esikhule ngayo kakhulu ekhaya. Ngithe mase ngifike ezweni laseSouth Africa, ngahlangana nomlandi wetiki umfana wasenkaya ezicalabeni. Uyena umuntu owangibonisa indlela yokuthi emcwini kaMaskandi ukuze wazi ukukhipha ingoma kumele wenze njani. Ngokuhamba kwesikhathi la ngemisebenzi yami abantu bengibona, wasekungiholela ukuthi angihlangane lo muntu uyenziwa umfokangwane wasenkandla. Uyena futhi umuntu osebenze kakhulu kwe-albhamu le, ube yiproducer yami laphayana, wabuya wadlala elead guitar, bass guitar, wasebenza noCela Umusa uMfokazuma.
Idlade likamkhuthazi wenza kahle elitsha lithi inombolo yasezulwini. Bosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Asibahlonipheni abazali bethu bokuqala, bese ngithi siyekele ukubhema izidakamizwa, njalo siyekele ukuntshontsha. Futhi enkundleni zokuxhumana ngiyatholakala umkhuthazi wabenza kahle kuFacebook, umkhuthazi wabenza kahle kuTikTok, umkhuthazi wabenza kahle kuInstagram, umkhuthazi wabenza kahle kuTwitter. Ngiyabonga kakhulu, bengifisa abantu ngaba yawathenga amafidiyo ami ngendlela esemthethweni. Ngiyabonga.
Inani labaculi abasungulayo kuleli selibhekisa eMzansi ukuyazama ukuthuthukisa umculo walo. Njengomkhuthazi waweza kahle, nguye besilayo kuhlelo WhatsApp. Woza Friday, kwenze kahle, libe lempela sonto emnandi. Igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga eswatshisa lo mfana ophuma kwesiphepha eJwane. Sengilivalelisa okwanamhlanje, sidibane njalo kusasa. Igama ngugeino kumete saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.